Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 4 zibandlela 2018 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Yes, that okwenzwa unkosikazi mnanga kwa yinto embi ngoba sonke siyakwazithi yinto enhle. Ngiyathokozisa sibili ukuthi kulo muntu okhumbulayo abasezibhedlela. Kodwa akufuzanga phela sikhohlwe ukuthi uGrace Mugabe lo wacune sihlukumeza abantu bezimbabwe ukuthi wangena njani kwezombusazo la wangena lezindlela.
UZulu wamukela ngembono ethiyeneyo okwenziwa umkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa okwakwekwethelela isibhedlela lokunikeza izipho.
Kuwama pasti 3-4 ntambama bese kubuya amabhasikili abangu 5 ile 4th ranger ibile 10 amapholisa then kwase kubuya ama CIO angu 2 uchairman lorusiki basebe sithi bamcela uyafunakala enkambeni.
Kubotshwa ophatheke kwezamalungelo oluntu umnumzana Shelton Elliot othi wathunjwa ngabacuphi be-CIO nyakenye bamtshaya kwabuhlungu. Umthethwandaba usukhulule isizalwane seMelika unkosazana Martha O'Donovan owabotshelwa ukuthi wathethisa wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono etshiyeneyo okwenziwa ngumkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa okwekwethekelela izibhedlela lokunikeza izipho ngendlela ezitshiyeneyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu lithi uZulu akufuzanga akhohlwe indlela ezasetshenziswa ngumkakhe owayengumongameli Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, laye owaqala ngandlela inye ukungena kwezombusazwe. Umnumzana Wellington Mukanayire uthe noma kuyinto enhle unceda nxa ulakho. Ukwenza kukankosikazi Mnangagwa kumele kubhekwe abantu bekhumbula ukuhlukumezwa okwakusenziwa abantu bezimbabwe ngunkosikazi Mugabe.
Yes, that okwenzwa unkosikazi Mnangagwa yinto embi ngoba sonke siyakwazithi yinto enhle. Ngiyathokozisa sibili ukuthi kulo muntu okhumbulayo abasezibhedlela. Kodwa akufuzanga phela sikhohlwe ukuthi uGrace Mugabe lo wacune sihlukumeza abantu bezimbabwe ukuthi wangena njani kwezombusazwe la wangena lezindlela. Okunye kodwa esifuze sikukhumbule yikuthi lokho okwenza unkosikazi Mnangagwa kuveza ukufa kwezibhedlela zezimbabwe lokungancedi kwengxenye zikahulumende ebezifuze zibe zisebenza enzela njalo zinceda uZulu.
Kodwa osakhulayo usenzela incube olombono ohlukeneyo ethi abantu akufuzanga bebe lengqondo zokusola ndawo zonke njalo bafunde ukubonga umsebenzi obukekayo owenza unkosikazi Mnangagwa.
Umama uMrs. Mnangagwa wenza umsebenzi omuhle kakhulu obukekayo njalo oncomekayo ngama donations akawenzele ebantwini. Isifiso kumbe ngathi ebengicabanga ukuthi ahambe abone even abantu abanye abasebhinga le kulabo abantu abahawulayo ukuthi ngeke uzube kwazi ukuthi bakhona sibili eZimbabwe and ngama citizens eZimbabwe. So ukwenza kwakhe kuhle kodwa akahambele phambili abone ukuthi kunjani phandle lapha ikuze athole ukuthi wonke umuntu ufila included ngokuthi la yafinyelelwe lapha abakhona baze babona abantu ukuthi labo bayizalane zelizwe leZimbabwe.
Ingcishi yozombusazi umnumzana Ronald Moyo uthe unkosikazi Mnangagwa wenza okuhle sibili kodwa kufuze ehlolwe njengoba sisondela isikhathi sokhetho.
Ngathi mina esesekubonile so far njengisa ukuthi sibili ongumama welizwe ngoba ungakhangela abekwenza insuku lezi ezidlulileyo ngathi inyanga le edlulileyo kaDisemba ekutshengisa ukubana ngumuntu sibili olabantu enhliziyweni. Kodwa ngibona ngathi usazofuna sibili ukuthi simhlolisise ngoba anti sonke siyazi ukuthi lapha sikhangelane lokhetho. Engabe kwenza mhlawumbe ukuthi ancedise umkakhe uMnangagwa ukuthi mhlawumbe athole amavoti ngomnyaka lo esesikiyo njengoba kulokhetho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Tafatswa yeBet uthe le ngenye indlela yeZANU-PF yokucela abantu njalo unkosikazi Mnangagwa ngabe uqinisile bekumele athengele izigulane okungazinceda hashi ukuchaza abaphilayo ngokudla.
Kumele uthengele abantu amaphilisi, amabhandishi, izigulane ngalazila into eziningi zezifunakalayo zokulaphisa ngayo, kodwa yena uthengele abantu ukudla. Ikusiqhila lokhu afuna ukusenza khona konjengozulu asikuthandanga.
Sikazi Mnangagwa uselamaviki athile esithekelela izibhedlela ezijeneyo ezifihlile osokuhlukumeze abanye besithi useqale ukudingela iZANU-PF amavoti okhetho lukamongameli namalunga edale lephalamende olukhangelele ukuqhushwa lonyaka. Izibhedlela ezinkulu azithekeleleyo unkosikazi Mnangagwa okwamanje zibalisela esempilo kobulawayo leseParenyathwa Hospital eHarare. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngiKipson Bebe.
Hatheke kwezombusazwe umnomzana Shelton Elliot othi wathunjwa ngabacuphi be-CIO nyakenye bamtshaya kabuhlungu, bamquma inwele, bamgela inwele zakhe eziphothiweyo ama-dreadlocks ngenqamu, wanathiswa letshefu, izolo ubotshiwe njalo. Esetheswa umlando wokutshaya omunye wabacuphi othi wayekhona mhla ethunjwa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Umnumzana Shelton Elliot uphatheke kwezombusazwe kusukela lapho kubunjwa ebandla le-MDC njalo usebenze kumacelo mabili we-MDC kanye lakubandla le-PDP ebona ngezomvikela. Nyakenye ngoNhlolanja umnumzana Elliot uthunjwe ezitolo zephakame elokishini leGwanda lapho athi uthethwe ngabecuphi abamtshaya kabuhlungu bemethesa umlando wokuchothoza wayengumongameli uRobert Mugabe. U-Elliot uthi lokhu elequbu ngokuthunjwa kwakhe ngoba kunje kube lalamuhla ngakho seke wabotshwa kungenani lokuthi lolu daba lwabikwe emapholiseni. Izolo emini u-Elliot uthutshayisane lomunye wabecuphi owaziwa ngokuthi Chairman ade waphathe kamhla ethunjwa okudala ukuthukuthela kwakhe. Lokhu kwenzakala endaweni yokunathela phakathi kwedolobho lapho Elliot abikwe ebambe ibhathi lika-Chairman wamfuqa okudala ukuthi acele ezinaweni aye emapholiseni. U-Elliot ubanjwe ngamapholisa ayedlula amathumi amabili ezitolo zephakama lapho athunjwe khona nyakenye. Umnumzana Nkanyiso Ncube ngomunye walabo ababone u-Elliot etshaywa ngemva kokuba botshwe.
Kungama-past 3-4 ntambama kusokubuya amabhasikili abangu-5. Ile Ford Ranger ibile 10 amapholisa. Then kwasokubuya ama-CIO angu-2, u-Chairman lo-Rusiki. Basebe sithi bamcela uyafunakala enkambeni, but abazange betsho ukuthi bambophelani. Bamenendla, bamnyathela, bakhaba labanye ama-civilians abekhona apha eduze. Bethe beqeda lapho basebe mjikela ku-Ford Ranger amapholisa. Vele kuyabantu kubesala ukuthi engangeni emoteni yama-CIO because there is a history yokuthi wawaphoyizenwa at that time bemu-abductile. So ubekhala ngakhonokho ukuthi babanguzamphoyizena futhi. Abanye abahlukumeziwe kakhulu ngakade bethatha ama-videos.
Umnumzana Gabula ngomunye walabo ababone kwenzakala njalo uthi umangaliswe ukuphatheka kwabecuphi lapho kubotshwa u-Elliot.
Undodalwana yena ubethagethe abantu bakade bexabana ama-CIO. Abantu lawana babebesenza so kati sebereporte emapholiseni bona baphinda babuya bareinforcer futhi. Ungathi ngapho i-complaint uphinde uye-reinforcer umuntu sebanjwa. Anti wena ungareporta sihlangane e-charge office. Bale grudge ngoba ngokutsho kwakhe uShayton khanya bake bamthotsha. So kuye nje ngumoya we-revenge kodwa yena uShayton bake bamthotsha ukuthi bamnathisa enye into. So yena i-complaint kaShayton uthi ngaphakathi kwakhe isibindi sakhe siyadleka uthi wanathi poison bamnathisa. Kukhanya ukuthi into abamnathisa yona ukuthi kuyini yayikumele yayivele i-targeteni ngaphakathi kwakhe.
Umnumzana Patriotic Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi abecuphi sebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo.
So uma sibuza ukuthi kuhamba njani, basitshela amagama abuhlungu anjengokuthi bona they've got the right to kill. So ukuthi bayiphiwe umbane njani. asakwazi ukuthi iZimbabwe ilizwe lomthetho noma ilizwe lobudlangudlangu lokuthi akula muntu ofanele ukuthi abone ngeso elingasilo noma elalobusa ngaleso sikhathi ukuthi ungave hluphambane lakho sofaka ukuthi utshele ukubulala.
Umnumzana Wellington Nare osebenzelo elothi kubandla le-PDP uthi ukubotshwa kwakhe kuveza obala ukuthi lokhu ethukuthela njalo kuyadingeka ukuthi labo abahlukuluzwa ngezombangazwe bathole usizo ukuze baxole emoyeni yabo.
Indaba le yabantu abahlukunyezwa lepolitiki idinga ukuthi ona from both ama-officers kahulumende uhulumende la ama-victims kube le ndlela yokuthi behlaliswe phansi njalo futhi kube le ndlela yokurehabilitate ama-victims of violence.
I-Studio 7 ayenelisayo ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni u-inspector Philisani Ndebele ngalolu daba, kodwa imbiko ekhona iveza ukuthi u-Elliot uzamiswa phambi komthethondaba ngolwesihlanu esetheswa umlando wokutshaya lokutsho kutozela umvukela emphakathini ngemva kokuba uZulu ehlasele amapholisa abembopha. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Iningi lithi lithemba ukuthi inyathelo likahulumende lokuthi abazithweleyo abalupheleyo kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengabhadali imali yokwelatshwa ezibhedlela izaphumelela. Uhulumende wake wethula umbiko ofanayo ngomnyaka ka-2012 kodwa ezinye izibhedlela zibikwa zingawulandelanga leli nyathelo ngoba abesifazana abasanda kubeletha bebehlaliswa esibhedlela baze bakhutshwe sebehlawule indleko zabo. Asizweni umbono kaKansilar Domani Moyo kaWard 15 eluveve kobulawayo exoxa loSithandekile Mhlanga ngalolu daba.
Mina ngibona kulicebo elihle kakhulu ukuthi abantwana abancane bengabhadali, kodwa ke angithi abantwana abancane bebevele aba-under 5 bebevele bengabhadali. Abadala ama-65 bekuthiwa babhadali, kodwa bebesithi bangahamba bafike babhadalise wona la ama-lokuzeni fee kuma-reception laphana. And ukubhadalisa umuntu oyipentsheniya uyabe usithi imali ayithathe ngaphi. So ngumbono omuhle kakhulu, kodwa ke asikwazi ukuthi kuzasebenza yini njengoba izinto zelizwe lakithi ziyakhulunywa kuphela, kukhulunywe ngomlomo kungayenzakali. Asazi njengoba sokulomunye omutsha ukuthi mhlawumbe izinto zingatshintsha. Asikwazi, bekusihlukuluza sibili lathi ukuthi umuntu uyathangabeletha lanxa engela problem usegcina egcinela ukuthi khona akala mali yokuthi abhadale, kuthiwe uzathi ungayithola babuye bazokubhadalela uphume ngesikhathi uhlezi lakho futhi kuyabe kuchaja. So kusho ukuthi kathesi sokuzaba ngcono singazi njalo, kumbe sokuzavulela ukuthi abantu bazale kakhulu besinjoba kungasabhadalwa. Asazi phela, kathesi angithi abantu sebezazalela ukuthi hayi njengoba kuthiwa kungabhadalwa. Kodwa ke kungcono kakhulu ngoba kathesi abantu imali siyakwazi ukuthi imali ayikho elizweni, abantu bebethwala nzima. Abanye bancitshwa ama-birth record ngenxa yokuthi umuntu uyabe engabhadalanga, kuthiwe nxa ungabhadalanga asikuniki i-birth record. Abasapanishanga umama womntwana, sebepanisha umntwana ngoba umntwana uzakhula sokumele ukuthi aye ku-grade 1. Unini useqalisa ukuyadinga indawo kala birth certificate sokuthiwa ahamba ku-counselor ayekubhalela incwadi achize izizathu zokuthi waye umntwana engela birth certificate ngenxa yokuthi i-birth record iyabe ibanjela ukuthi umama akabhadalanga imali.
Abakabuyi abantu kathesi belitshela ukuthi bayenelisa yini ukuthi belatshwe labo ukuthi babengebhadali?
Hayi, kathesi angaboni muntu, angaboni muntu sofa osefikile ekhuluma ngakho. Khona siqalisa izolo ukusebenza ekhansilini thina besivalile. Angithi siyazi ukuthi thina elizweni lakithi izinto ziyakhulunywa kuphela ngomlomo, zingenzakali. Kungakhulunywa kuthiwe akusoze kubhadala, uthi usuyafika esibhedlela, esibhedlela bafike bathi thina lokhu asikwazi sifuna imali.
Kodwa sona isimo sesibhedlela sinjani kathesi? Abantu lokhu behamba bathole usizo?
Omongikazi esibhedlela bakhona, kodwa-ke ngengathi kuthange ngathola iripoti omunye umama ekhala ngokuthi umalukazana wakhe ubezithwele siyabeletha lapha eluveve. Uthe siyabelethela uveve bamtshela ukuthi ulama-twins kumele aye ku-operation, but ubengela ama-twins. Bamthwalela empilo, bathe befika empilo bathola ukuthi kalama-twins, kodwa lapha bebethe ulama-twins bamncitsha lamaphilisi egazi, kwathiwa kulamaphilisi ukuthi bamnika wegazi.
Alo ke ngukansela Consilia Mlalazi oka ward 15 eluveve obexoxa le studio 7 ecingweni ekovulawayo. Umthethwandaba usukhulule isizalwane seleMelika unkosazana Martha O'Donovan wabotshwa ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokuthethisa owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umtshutshisi unkosazana Linda Gadziga utshele umthethwandaba eHarare lamhla ukuthi unkosazana O'Donovan kumele akhululwe, ngakho ke uhulumende usezamthumela amasamanisi nxa kumele icala lakhe lithoniswe. Unkosazana O'Donovan ubesetheswa icala lokuthi wathuka uMugabe ngokubhala kuTwitter ukuthi usekhulile okumangalisayo njalo uyagula. Umnumzana uBeyishaba igqweta likankosazana O'Donovan lamukele ukwethulwe ngumthethwandaba ngenjabulo esithi wayevele engelacala. Igqweta elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Machobana Ncube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amacala ahambelana lokuthuka umongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe azaphelela emoyeni.
Njengoba uMugabe engasekho embusweni kusho ukuthi amacala asephelile. Khona nxa sinanzelela kahle kahle uzabona ukuthi amacala le kwakuyindlela nje yokukhahlameza abantu nxa bethe bakhuluma lokho abakuvunyelwe isisekelo sombuso esithi freedom of expression. Obe kusenza ukuthi uMugabe abe umuntu ongafuzange abe criticized by abantu. Kodwa isekelo sombuso sivumela abantu ukuthi nxa uyi-public office holder bakwazi ukuthi bakusole ngendlela ophethe ngayo i-office lakho. So amacala wonke la ayephanyekwe emthethwandaba angiwabone eqhubekela phambi ukuthi kuzasuze esule onke.
So-ke kodwa nxa sesikhangeleke njengoba ayemaningi kangaka baba Machobana, pho-ke angalahla wonke kumbe akhona amanye babelokhu bezama ukuthi bengani bafukula nje agcine engazani angeniswa emthethwandaba?
Akusela muntu osazikhathaza ngomgabe elizweni laseZimbabwe. Angiboni ukuthi ukhona lo mthethwandaba lo mtshutshisi ozafuna ukuthi aqhubeke ngalawo macala. Ngibona bazalahla wonke.
Nxa sesikhangela-ke umongameli okhona, sibonile kulabantu kade betshaywa e-trade fair lapho kade kule nkonzo khona lo umongameli uMnangagwa khona ngale, ubona ngani laye kasuze agcine bophisa abantu nxa bengamthethisi?
Ngibone bekulecala lokuthi uthethisiwe ngabantu. Icala leli ligcine litshintshwa kuthiwa sokuyi-public disorder. Abantu laba bagcine sebeyekeliwe emthethwandaba. Kule chance ukuthi nxa lowo mthetho usakhona kuma-statute books ezweni lakithi, khona lokhu kuzaqhubeka kusenzakala. So okufuza ukuthi kwenzakale ngokuphazima kweswe yukuthi lokhu esihlezi sikhuluma ngakho ukuthi i-alignment yemthetho etshiyeneyo ukuthi ihambelane nesisekelo sombuso esitsha i-constitution, ukwenzela ukuthi amacala anjalo asuswe emthethweni yelizwe.
Ye, nxa sesikhangela njalo siya phambilini ngakhona okho sibile ukukhuluma ngakho okwemthetho leyo, ubona ngazani pho ingaguqulwa yini ngendlela efunakalayo kumbe vele kuyahlala kudonselwana nje?
Nxa kuwukuthi laba esibakhethe ukuthi bayasimela ephalamende bawazi umsebenzi wawo kusho ukuthi bazawuguqula lokho, ngoba eqinisweni lowo mthetho wokuthethiswa kwamongameli kawuhambelani lesisekelo sombuso esivumela abantu ukuthi la umuntu eyenzayo khona kahle bavunyele ukuthi bamsole.
Ngamafitshane ubona ngazani kodwa kuzahamba njani baba Machobana sibili nxa sesikhangele sibili ngemthethweni leyo iminingi kakhulu, pho kuyahlalwa nini? Ukhetho luyabuya kadesibhela, pho bangakwenza yini?
Legislative agenda yephalamende iyaqhubeka. Enye yakhona iyona leyo ukuthi kulungiswe imithetho yona leyo ihambelane nesisekelo sombuso welizwe. Ngalokho kusho ukuthi ama-parliamentarians alomlandu ukuthi bakubone khona ukuthi kwenzakala wona lowo mthetho bawuqondise uhambelane nesisekelo sombuso. Labantu abaningi uzulu eZimbabwe kufuze ukuthi aqhubeke ebanga umsindo ngayona leyo ndaba ikakhulu ama-civil society organizations ukwenzela ukuthi bangakhohlwa ukuthi kulomthetho oyiwo ovalela abantu ukuthi babele ukholisa ilungelo lwabo in terms of i-constitution freedom of expression ukwenzela ukuthi ingakhohlakali leyo ndaba yokuthi lowo mthetho wesule emabhukwini emthetho yelizwe.
Ye, siyabona ukuthi kumbe lakhonokho kwakuthiwa-ke nxa abantu bethethisa umongameli kungesulwa yini kumbe kuyahlala kukhona yini abantu bawesaba phela umthetho lowo bawamajobani.
Yikho ngesithona lowo mthetho kawuhambi ndawonye uqathanisa nesisekelo sombuso kusho ukuthi vele one one constitutional. So ngaleyo ndlela kufuze ukuthi wesule. It's not about ukwesaba lowo mthetho, it's about ukuthi wona lowo mthetho uyahambelana yini nesisekelo sombuso. So ngenxa yokuthi ngahambelani kuzafuza ukuthi wesule.
Lo-ke ngumnumzana Majobana Ncube, igqwetha elilwela ilungelo likaZulu, bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Siyaqolisa Zulu kandaba, sike salipha udaba lapha kade sikhuluma sisithi sikhulume lo Councillor Consilium Mlalazi Mayuyu. Zulu kandaba, hayi nguThamani Moyo. Lingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje ke sizaba siqoqa ke kuhlelo oluthiwa lona Women's Round Table asihluzeni bomama siyabasixoxa ngenyathelo likahulumende lokuthi abazithweleyo abalupheleyo kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bengabhadali imali yokwelatshwa ezibhedlela. Lithini ngalokhu? Lingasithumela inombolo zenu kumbe i-text message kunombolo zethu ezithi 1-202-465-0318. Uhulumende usengezelele uhlelo lokubhalisela ukuvota ngenyanga eyodwa kusukela ngeviki ezayo ngolwesithathu kusiyafika ngenyanga ezayo. Ukupheleni kwehlelo lolu kwase kubhalise abantu abayizigidi ezine lengxenye i-4.5 million lanxa uhulumende wayekhangelele ukuthi uhlelo lolu lusiyaphela sekubhalise abantu abayizigidi eziyisikhombisa i-7 million. Kodwa ekubhaliseni lokhu kulezikhalazo eziningi ezicatshangelwa ngabasekeli bamabandla aphikisayo ukuthi yizo ezizasetshenziswa ukuqilibezela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Efidlela Ncube endawonye lelunga lezanu PF umnumzana David Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngiyabona abanye ngiyakhumbula abantu abanye omama ababesithi bayisa ukubhalisa labo besithi abalandla zokubhalisa abafuna ukubhala ama-affidavit kodwa ngabachasisela ukuthi kusebenza njani bagcina besiyabhalisa. So kunye lokhu yazi uzwa besithi ukukhuluma ngokuthi ngizwa besithi ngingamtholi mina umuntu othi ngenziwe kanje akuba nzima kimi ngemfundiso yami.
Mnumzana Ncube, wena-ke usuke woyezwa yini izikhalazo zabaningi abayehluleka ukubhalisa?
Yebo, sengike ngazizwa esike sasisikhulu kakhulu sasiyileso sokuthi kufunakala kube lo muntu odinde izincwadi zakho ezokuthi uhlala ngaphi. Lokho okuthiwa ngu-Commissioner of Oaths yikho kwakuhlupha abantu ubufakazi bokuthi uhlala kuleya ndawo kumbe ngaphi ama-address wona lawo. Kodwa lokuphuza nje kwemishini yakhona abantu besithi bona njengabomama babesuke ngekhaya abantwana be-grade zero beyesikolo kumele babuyele baye bathatha besikolo kuphangise babuyiselwe ngekhaya. So babekhala ngalezo zinto kakhulu ukuthi nxa zingalungiswanga kuba nzima ukuthi bavote. Kanti-ke futhi singakhohlwa ukuthi kumele kufinyelelwe ebantwini abasezibhedlela balandwe khona ngale bayirejista ebantwini abadala kulandwe nje abantu ngokuhlukahlukeneyo. Abantu basamele bafundiswe ngendlela ebanzi ukuthi hayi kakuhluphi lokho elithi likhala ngakho ukuthi kuyahlupha kungalungiswa ngendlela enje.
Mnumzana Ndlovu, abanye sebebona ngani ibandla lezanu PF lo umnyaka liyanqoba lingakhankasanga nje ngalokho kwenzakeleyo, lilethemba yini ukuthi liyanqoba ibandla?
Ipolisa lonke lifuna ukuba ngukomishin. So akula bandla elithi sifuna ukunqotshwa, thina njengebandla zathi sifuna ukunqoba. Uma amabandla besithi ibandla lezanu PF liyanqoba kweli siyathokoza. Okwabo lathi sasifisa ukuthi labo benze imizamo yabo bezame ngamandla abo wonke ukuthi banqobe uma bengenelisa ukunqoba. kodwa thina esikufisayo ukuthi ibandla lethu linqobe. Ngoba nxa uncintisana vele antu khona umuntu ongena encintisaneni esithi mfuna kuyanqutshwa.
Mnumzana Ncube, mphenduke kuwe. Eminyakeni edluleyo sike sezwa ibandla le-MDC lisithi lona ukuqilibezela kuqalisa kuloko okuthiwa i-voters roll okuyikho esikukhangeleyo lezi nsuku. Kodwa ke nxa sikhangela okwenzakalayo o-BVR laba lokubhaliswa kukhona, kungale ndlela yini lapho ibandla leli elingakhala nxa ukhetho seludluliwe lithi kwasetshenziswa kona?
Akusafani leminyakeni le edlulileyo. I-BVR okwenza yakhalelwa yiyo i-opposition ukuthi njengoba kuthiwa i-biometric njengoba kuthiwa isebenzisa i-science ukuvimbela ukudlelezela. Nxa ngabe isetshenziswe ngendlela efaneleyo kakulandlela yokuthi umuntu adlelezele, ngoba uyabe fanele ukuthi ayovela endaweni lapho afanele avote khona. Umtshina nxa isebenza ngendlela efaneleyo, siyakwazi i-computer ekwazi ukuthatha umuntu iyemfaka kumuni, ithatha umuntu imfake emgodini, ithatha umuntu yenze konke okufaneleyo. Angeke iyehlulwe yikuthi itsho ukuthi uNcube sevotile lapho iyadlelezela. UNcube kafanelanga avote lapho. Nxa vele itshelwe khona lokhu iyakwazi ukukuthwala ngendlela yakhona ivimbele ukudlelezela. Okungaba khona nje ukuthi umuntu umtshina kawusoze uvimbele ukuthi angethuselwe ngibe sengiyavotela umuntu ebengafuna ukumvotela. So kulapho kulokho kulenkinga khona khona lapho ukuthi i-free and fair election letenjiswa ngu-president osekhona kumele ingakhulunywa kuphela kodwa yenziwe, ngokuba ifuneka ifunwa isisekelo sombuso seZimbabwe. Akube ne-free and fair election, imtshina izavimbela lokhu lalokuyana kodwa ngeke ivimbele ukwethiselwa, ngeke ivimbele abantu bencitshwa inhlanyelo abangafuna ukuvotela ibandla elithize, ngeke ivimbele izinto ezinye ezithize. I-biometric iyodwa kayisebenzi, imele incediswe yilokho esithi ipolitiki ekhaliwile, isifiso sokuthi izinto zenziwe ngendlela yesisekelo sombuso.
Umnumzana Ndlovu, wena-ke ukubona njani lokhu kubana sokule biometric le ekhona? Iminyaka yonke bebekhala amabandla aphikisayo ukuthi kusetshenziswa uluhlu lwabavoti, i-voters roll.
Yabona, nansi into engithanda ukuyitsho. Nxa singabakhokheli kumele sikhokhele ngendlela eqondileyo, njalo umkhokheli kumele aqondise abantu. Now nxa ungumkhokheli ungakhali labantu ungamelanga ukukhali, mfuna uqondise enye into la. Biometric system savumelana sonke amabandla onke ukuthi ukhetho oluzayo liyakuba yi-polling station based ngamunye umuntu uzavota lapho hlala khona. Yikho lokho kwenza ukuthi nxa usiyabhalise badinge ubufakazi bokuthi hlala khonapho.
Alo ke okay, umnumzana David Ndlovu, ilunga lezanu PF, beqoxa indawonye lomnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu. Intatheli zindaba ye-VOA uGreta Van Staten uxoxele umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence esikolweni sikamongameli e-White House ngokwenzakala kwele Iran lapho kulabantu abatshengisela khona ngobunengi.
Kumele abantu bakhumbule ukuthi ilizwe le-Iran yilo elihlawulela okunengi okwenziwa ngamaligqaja. Ilizwe leli lincindezela abantu okumangalisayo njalo lephula ilungelo loluntu. Ilizwe le-Iran lihamba lifaka amaligqaja emazweni atshiyeneyo. Liqhubekela phambili ngezenzo lezi ezimbi kakhulu. Lifuna ukuthwalisa nzima abantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Nxa sibona abantu be-Iran bengena emigwaqweni betshengisela befuna kube lenguquko elizweni labo, abantu bonke eMelika labakwamanye amazwe kumele bakuthakazelele lokhu. Siyakhumbula ukuthi wayengumongameli ngomnyaka ka-2009 kusenzakala umvukela ofanayo wathula zwi ngodaba lolu. Umongameli Donald Trump usetshengise usekelo olumangalisayo kulabo abatshengisela emigwaqweni kwele-Iran. Yikho lokhu okumele kwenziwe lilizwe leMelika, ngoba ilizwe lethu lifisa ukuthi kube lokukhululeka emazweni atshiyeneyo.
Leyo ke yimbono kamnumzana Mike Pence, umsekeli kamongameli Donald Trump, obekubalwa ke ngu-Kip Stube we-Studio 7. Isikhathi kasavuma ukuba siqhubeke sisonke ke sikhangele inhloko zendaba. UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo okwenziwa ngumkamongameli unkosikazi Auxillia Mnangagwa wokwethekelela izibhedlela lokunikeza izipho. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lalelani-ke i-Studio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.